abantu babhodi idolobho lonke kobulawayo sitshengisele ukuthi hayi thina simelana nalawa amavuzu party lokuthi abantwana bebe bedakiswa bebe njalo bebanza ngendlela engafanelanga. Ngakho sibhodi ibulawayo yonke abantu satshengisela abantu bakubona, abantu abaningi bathokozile kakhulu, abanye bacine besiba ingxenye yecuku lelade libhoda.
Elibanxusileyo babuyile bonke na kumbe bakhona abanye ababuyanga?
Ye, hayi babuye bonke, kade sibanxusile ama-junior councillor, abafundisi, i-council ngokwayo, amapholisa babuyile bazokhuluma abantu. Njalo besisesi sine sithola lamagqwetha, amagqwetha lawa amele amalungelo oluntu babuyile lawo bezokhuluma ngokuthi besitshengisa emthethweni ukuthi kuhamba njani, kakhulu amankazana lawa acine esiqola ukuthi umuntu achade esesemncane. Ngakho besibulawayo yonke ibuyile ngobuhle bayo, ibuyile njalo ngobuningi bayo.
Abezombusazwe-ke bakhona babuyile abafana labo meya labanye?
Ye, umeya ufikile laye wafika waphosela izwi lakhe ukuthi hayi njenge-city council bayamelana lakho lokho. Siyabonga kakhulu ngoba i-city council yona ngwayo yakoBulawayo ivele yahle yasinika indawo laphana esijoli ukuthi senze singabhadali ngenxa yokuthi ithi layo iyingxenye yomkhankaso lo. Lamapholisa lawo asiphekelezele azange njalo afuna ukuthi abhadale bethi labo bayingxenye yomkhankaso. Ngakho uBulawayo bephumile ngazo zonke izindlela. Abumbusazwe abaningi abane ngenxathi ade kusesekuseni bathi bafonile abane besitawusozi bakwani sibuya, kodwa kusukela kuma-MPs la asande ukukhethwa kathesi kusiya kunabavele abadala bakoBulawayo lama-councillor bonke bebefona besapota besithi hhayi bafuna ukuba yingxenye yalokho esikwenzayo.
Manje selizenzani kathesi njengoba selitshengisele koBulawayo?
Ye, sesikhangelela ukuthingene kwamanye amadolobho, ikakhulu idolobho elikhulele eHarare. Sebethe bafona abaningi khona ngalabafundisi labezikolo ukuthi sibe bafuna ukuba yingxenye yalokho esikwenzayo.